izakhamizi zithi inkamba le iphosela insalela yokwenjiweyo okule mithi ebulala emfuleni lo. Mnumzana Mjikwane Nkomo obezama uhlenga inkomo ewele egotini eliphandwe yi-Chinese Li Private Limited uthi kubo okwenzakala endaweni le.
Umtshuthi lo ngene khonapha ngesonto khona ibonakala izolo ntambama, so sesizama ukuthi siyigebhe siyikhiphe, but sokuhlala imfukaniso sovele sokuyisithuthi isiyakufa. Senze ngu-8 ezame sesifile. Sizodinga amanzi manje lapha sihlangana lesilayimu samaChina. AmaChina ayetsheketsha khonapha, sokulesikhathi etsheketsha khonapha.
Baningi ngathi befele izinkomo eziwele emgodini. Umnumzana Phumlani Dube usefelwe ngezinhlanu.
Sizilande ukukhazimula lokuhlanu kuyabe kukhona, nizabe zibona ngathi ngamanzi mayiphezulu edungulwini.
Ezinye njalo esakhamizi umnumzana Phineas Thole waphelelwa isibaya. Uthi uhulumende ubalahlile ngokuvumela abadabuke kwele China ukuthi bembe igolide emfuleni uMzingwane.
Nxa begebha lapha bona besithi belezincwadi zikahulumende, kabagebhe phela bekhipha idoti yabo ne-islam yabo bayeyifaka ngaphandle komfula kulezindunga lezindunga okumele ukuthi ngabe bagqika kizo, kodwa bona ngenxa yokuthi balama-powers from government bazenzela umathanda.
Abamele ikamba le bathi abazange batshiye imigodi evulekileyo ngoba eyabo bayivala. Ngakho-ke ukufa kwenkomo akusomlando wenkampani yabo. Baphinde bathi balamaphepha okwemba igolide kule ndawo njalo banika abaphathi besigaba lesi imali ukuthi isebenze ikhululekile. Mnumzana Meluleki Moyo osebenzela inkampani ye-Lee Gold Mining Private Limited uyafakaza lokho.
Le mali abayiphiwayo ukuthi batshone isigotsho sabo. UmChina lo wakhonapho wasekhuluma ukuthi sesizosebenza saligebhela enye ibhoholi yesi-2. Imali abayiphiwa kule 2400 eyanikezwa ukhansila wayisayinile. Kule mali eyakhitshwayo eka-Village 6 besithi bafuna i-solar system. Kulama-pictures aphumayo besemukela leyo mali layo bayisayinela futhi.
Kodwa usobhuka umbuso nyoni uyakuphika okukhunywa ngumoyo.
Bakhona abayiniwayo kodwa kuthina amalokuza ivillage zethu zonke azange kuvunyelwe imali yabo. Akukhanya ukuthi kuyanga.
Njalo kuningi esesakwenzayo sicela. Kodwa-ke akululuthi lutheni.
Ukhansela kakwa-13 ezivela umnumzana Jabulani Makhala okuthi wathatha imali yenkampani le uthi ayitholayo yayingeyokulungisa umgodi wamanzi.
Kwakulomunye indoda esasisebenza laye owabo wamachayina khona ngale onguye engathi ngisekhansilini ngisenzela ukuthi abantu bami bathi benefit something out of that scheme. Angithi nguye we le zinto zonke. Angithi phela mina imali engikwazi ukuthi kukhona basinika yona ngebhole eyi-1 le. Angithi the rest of the money kusho ukuthi undoda lwana uyokwazi ukuthi wezani ngakhona. Angithi I'm not happy ukubona umfundo njani lami. Yikho usizwa ngikhuluma ngayo nale ndlela. Angithi mina ngathatha ngabuya lapho amaphepha akhona ngilawo ngekhaya 1300 yes for this one esayichaya abayi-try and that was the end.
Uyaphambili ukhansela amakhala esithi laye izifuyo zakhe zafela emfuleni okulamagodi lenhlabathi elemithi engaziwayo.
Into eyenzakala ukuthi umfula uvele uwonakele bakithi kusukela khona le phezulu. Mina bengizidinge zami inkomo ngisukela ngayo konke lapho kwagibha khona amachina even some years back. Anti kulalokuyani udaka olusoft loliyayo inkomo ingakhrosa kuphela khonapha lapho abadlula khona enxe 5 years ago nxa kungani kubuthakathaka anti zabe zihawukela ibhuma leliyana ingavele inyathele khona.
Uhulumende weZimbabwe ngincobakazi lonyaka umise zonke inkampani zakwele China ezembe igolide emfuleni. Abamakampani yeli Gold Mine Private Limited labo bathi sibema kugebha igolide. Umoya uchasisa ngesimo sabo.
Thina ukukhona indawo esiyigebhileyo yena le libona uncinyane le somlaphana sisiyathina laphana. Akwaba le ban I think sile 2 months back singasebenzi.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA balile ukukhuluma lesitudio 7 lolu daba besithi amakampani emba emfuleni amiswa ukusebenza nguhulumende. Ngakho-ke akulanto yokuphawula ngodubo olusemfuleni uMzingwane. Yimele lesitudio 7 igama lonke ngezwe Jesus Banda.